uhulumende weBotswana uthi kayilaphi labo abayelancwadi zokuhlala elizweni kukanti amaklinika azimele wodwa noma inceda lapha lalaphana ahlawulisa imali engenelethwa liningi ikakhulu bengabantu bemsetshanzanyana. Unkosikazi Jennifer Mbuyazo uthi bayaxotshwa esibhedlela noma nje umongameli Ian Khama wayethe abongi babe lozwelo uma abantu beqinelwe ngumkhuhlane.
Abaseselaphi ngenxa yokuthi sihlaleleni asibuyeli. But uKhama wathi abantu kabelatshwe. Hayi konke umuntu azafi yena uba lecala umuntu angafila la egula.
AbeBotswana bathi kumele lokhu kukhayelisizwe ngoba kwezinye izikhathi imphefumulo iyalahleka. UJoki Lapile uthi kungangcono abahandla ncwadi bavunyelwe ukuya esibhedlela ukuthi bengathola uncedo sebe besibiselwa eZimbabwe.
Hey, mina ndimbona kungcono ukuthi ba ngakuthi kavala kuthwani umvume ukuhlala lapha. But ukuhambiswa esibhedlela batritiwe from the nxa kuthi bayejele bahambe nxa kuthi badiphothiwe babuyele kwibo babo.
Kodwa uDennis Makhula uthi abawesabayo kuyadinga uncedo ungalutholi njalo yabo usuzithengisile ngoba uzahanjiswa emapholiseni ubuyiselwe eZimbabwe.
Hayi, i-challenge ekhona ukuthi abantu besaba ukuya esibhedlela ngoba bangagcina sebebotshwa ngamapholisa ngoba abalawo amaphepha ukuthi bahlale lapho eBotswana.
Oyisikhulumise esibhedlela esikhulu sikahulumende esePrincess Marina eHabron uDonald Kutlabe watshela iStudio 7 ungqoqo edluleyo ukuthi isinqumo sabo songelapha abayela amaphepha asikaguquki.
Asibhadela akupa thuso sangikhapele hayina gore ke moTswana
imbadalo ayifani kulokubhadalwa ngabalapha kulokubhadalwa ngababela ngaphandle. Kodwa umuntu engabuya kithi esimene sibi siyamnceda abanye kumele beqale bebuye namaphepha.
Kulokukhathazeka ukuthi njengoba inani lazo beZimbabwe liqhubeka liqonga njalo beyisebenza imisetshenzanyana emaplazini balakho ukufihla imikhuhlane icine baqinela ngoba besesaba ukudinga uncedo esibhedlela. NginguMathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrengule Botswana.